kakhulu siyathokoza kungenye izinto ebesikhuluma ngayo si-MDC Alliance ukuthi sifuna ukuthi lathi sithatheke ekuprinteni kwalawo maphepha sibaba sisaprinta ngaphi azabe menjani kuprintwa amangaki yiphi ikhampani njalo njalo so siyathokoza kakhulu ke ukuthi umthethwandaba usunquma ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanjwe masinya ngesiphangiphangi kuyinto enhle kakhulu ebesivele siyikhalela siyathokoza ngakho kakhulu lokho
ye kodwa isikhathi-ke kungaba le mpumela eliyifunayo isikhathi esiseleyo libone ngani singafeza lokho elikufunayo
isikhathi siningi kakhulu ngoba nxa sikhangele into zokuthenda lezi asozinto ezingathatha amaviki yinto yamalanga amabili amathathu kusaphela iviki sasesithendile ngeviki esibili amaphepha abeseprintiwe esekhona eselindele ukuthi asetshenziswe akuso nto engathatha isikhathi kumbe engahlupha hhayi into nje esikhathi esifitshane
ye kungani ibandla lakho kuyilo lodwa elasukuma lakhweza lolu daba emthethwandaba
ye sesilesikhathi eside sisebenza izinto siyi-alliance yikho-ke siyakhangela-ke ukungcithi lobuciko ukuthi nxa sisenza into enje kambe-ke yisiphi-ke isandla kumbe luphi unyawo esingalusebenzisa luhambe luyenze lokho yikho-ke kwakhanya-ke ukuthi ibandla lethu-ke umkhokheli wethutela ebito liloya-ke nguye kumele ahambise emthethwandaba kodwa uyabe losekelo-ke lwawo wonke amabandla kwe-alliance
siyananzelela ukuthi emthethwandaba njalo lamuhla esinye isiphathamandla sebandla lezanupf umnumzana Kasukwere icala lakhe lesulwe umthethwandaba wathi usuthisekile ngakubone endlini yakhe ukuthi ngempela wayesesabela impilo yakhe lithini lina njengamabandla ezombusazwe nxa libona umthethwandaba lawuvuma ukuthi kuthathwa umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba lokunjalo
ye owenzakalayo udaba nxa belilungisile bona baluhambisa-ke bangaluthishisi ngamandla luqine ukuthi-ke balunqobe bona njengesitethe balwenza-ke lube wichi-ke bathiye kulamalubhozi kwenzela-ke ukuthi umantshi-ke ozathetha lolu daba-ke amkhulule-ke amthole-ke engela qala-ke umuntu ababefisa ukuthi atholakale ngela qala yikho kakhasukuyeke hhayi ayivele isilungisiwe nje umajistrate-ke kasuye umthutshisi ukhangela amafektha abekhona kuground babe bem-advayizile ukuthi hhayi kumele uhambe kumajustice ufuke ukhulume lokhu lalokhu 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 bona-ke bangasa-opposi umantshi-ke uyamkhulula umoya.